Ngize abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi nga okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona iflema chena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga iflema china ezingu-4 laphayana iflema china eMalaysia zize zinyamalale igovernment yaseMalaysia yayisisithi yona isisithengisa into engayezi R200 777 sebethengisa but bafuna ukusithengisela le 70 million zingu-4. Uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale 70 million ukuthi athenge amafilimu ethina angu-4. Azange sikwanise njengegovernment ukuthi babhadale kunjalo njalo. Mina ngivela ngibamba imali, imali yayibhadala ngogavena waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafilimu athina. Sahluleka ukuthi sithenge zonke amafilimu athina engu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi. U-president uyayazi, mina ngangireporta kuye singu-vice president. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani, but ku-parliament ikhona sayikhuluma. Akulalacala, akulalandaba, akulalacala.
Ye, manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela amahhofisi?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazaphiwa bayawathatha ngaphi, baphiwa ngubani. Kulo president umkhulu wepati ngu-president and u-president nguye ongatshela mina ukuthi ugumbo ulecala. And njengoba ngisithi mina u-president uyayazi indaba yangikhona. And i-frame athena lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathe ngi-frame athena ezimbili. Sahluleka ukuthenga zonke ezingu-4 ngoba sahluleka ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, baphonga ukungufana nje ngathi zihlani bayahlanya.